ikomiti ngayinye ngayinye siqalisa isession yeparlamenti siyafaka izi engathi ama objectives yethu ukuthi sibe le work plan ukuthi sihlose ukwenzani ngesession le eparlamenti. So ama objectives lana konke lama activities konke sihlose ukwenza sesiyavala ihlandla le session yokuqala sesiyivala elesibili. So sesihlangene ukuthi njengama chairperson senza ama reports sitshele uZulu ukuthi kumbe siparlamenti ukuthi hayi kulokhu esasihlose ukwenza sesifike lapha lalapha lalaphaya usilelayo yilokhu esifuza ukuthi sikukhangele ukuthi singakwenza njani nge-next session. And iyakhangela ukuthi kuyabula ama-bills eparlamenti, ama-bills ekomiti la angene njani lohluze njani ama-activities anjengokuthi ukuvakatshela izindawo zihlole ukuthi uhulumente usebenza njani kuma ministries konke lokhu yike sikuripotayo.
Abanye bathi bekungadingeki ukuthi lize libuthane ewedeleni njengoba sibona ukuthi kule gcikwane leli le-coronavirus, kukanti bekuzalondoloza imali.
Siqalisa isession yeparlamenti siyabuthana njengama-chairperson sikuzinga oluthiwa i-LCC, i-Liaison and Coordination Committee. Iyikomiti inhlanganiso yama-chairperson asibantu abaningi, ama-chairperson zonke le staff eparlamenti asidluli kubo-20. So lapho esihlezi khona esibuthanele khona sibalutshwana njalo sinakekele konke ukuthi no singaspread umkhuhlane naloyo okhona we-corona. Sihlezi gatshana lagatshana nxa zingena yonke la mamayika ayasanitayizwa, ungakakhulumi uyasanitayiza izandla, konke siyakunanzelela konke kunoko. So amboni ukuthi into engasihlupha kangako ngoba siyalandele zonke izinqumo lezifiso Minister of Health, the World Health Organization, yokuvikela umkhuhlane wonalo. So imali ye singathi besiya but besiya save imali kodwa lele yinhlangano esisenza ngoba okunye ama-reports awungeke wenza over the phone, kufanele lihlangane likhulumisane linike iripoti abantu beyi-criticize bebona ukuthi siyaplana siya njani. So i-planning nje ye-next session then sikhangele ukuthi esikwenzileyo kulast session sikufeze njani.